sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhla ka 24 Mbimbitho 2021 nguPraxit Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Futhi nasiyabonga kakhulu ngohlelo lolu. Namhlanje njalo kuqakathekile ukuthi umkhokheli zelizwe njengopresident abe phambili nxa sokuhlatshwa abantu injection lezo kwenzela ukuthi kukhuthaze abantu kubanike isibindi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usungule usemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 eVictoria Falls lamhlanje. Isikhonzi sikahulumende weZimbabwe kwele Belarus njalo ungusomabhizimusi odume ngokuthengisa izikhali umnumzana Alexander Zingman ubotshiwe kwele DRC. Elebotswana seliqinise iziqondiso ze-COVID-19 ngokwengezelela amahola abantu abangavunyelwa ukuhambahamba ebusuku awe-curfew. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usungule okusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 olwe-Sinopharm Vaccination Program Phase 2 eVictoria Falls lamhlanje. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Ekhuluma embuthaneni waseVictoria Falls lapho ahle aqala yena ukuhlatshwa, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba azinikele ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kuqakathekile ukuzivikela ku-COVID-19.
I commend all frontline workers and the security services sector for the fortitude and dedication to duty with regards to our fight against COVID-19 pandemic.
Uqhubeke ethi abantu bengalaleli amanga asabalaliswa ngabanye ngale ijekiseni. Umqondisi weChristian Alliance umfundisi uHussein Sibanda uvumelane nomongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ethi abantu abahlatshwe leli jekiseni.
Futhi nasiyabonga kakhulu ngohlelo lolu olwenziwe namhlanje, njalo kuqakathekile ukuthi umkhokheli zelizwe njengopresident abe phambili nxa sokuhlatshwa abantu injection lezo kwenzela ukuthi kukhuthaze abantu kubanike isibindi sokuba labo bangene kulolu hlelo. Njalo siyathokoza kakhulu ukuthi sike sakhankasa ukuthi labafundisi lamakholwa inkokheli zibe phambili. Siyathokoza ukuthi babe khona lolu hlelo lomuntu wonke lapha eZimbabwe. Kuqakathekile ukuthi sonke injection siyithathe ukwenzela ukuthi inani labantu eliyabe selifikelekile ku-COVID-19 libe likhulu kakhulu ukuze lo mkhuhlane ubandezelwe phansi.
Ihlandla lesibili lokuhlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine eligoqela abafundisi, ababalisi, abemithethwandaba, abezomvikela, abagulayo labadala luqale ngeviki edluleyo. Indawo zokuhlabela ijekiseni le-Sinopharm vaccine eVictoria Falls zibalisa isibhedlela seVictoria Falls, iChinotimba Clinic, iZRP Camp Clinic neZimbabwe AIDS Project Clinic. Idolobho leVictoria Falls lithole amajekiseni azinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 70,000 awe-Sinopharm vaccine akhangelelwe ukuhlatshwa abantu abaleminyaka esukela kwelichumi lathoba minwe mibili kusiya kwedlula amachumi ayisithupha 18 to 65. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle lokondliwa kwabantwana uDokotela John Mangwiro uchaze ukuba izakhamizi zeVictoria Falls zizahlatshwa ukuze lapho izethekeli zifika bebe bevikelekile kubhubhano lwe-COVID-19. Embuthaneni waseVictoria Falls, uMnangagwa unxuse inkokheli zamabandla enkonzo zomanyano oweZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe, lenkokheli zamabandla ezombusazwe. Abantu abangamashumi amahlanu ekhulwini balahlekelwa imisebenzi edolobheni le-Victoria Falls kulandela ukuqhamuka kobhubhano lwe-COVID-19. Kunje ngokutshona kwelanga layizolo bese kuhlatshwe abantu abayizinkulungwane ezingamashumi edlula amane lane 44,135 ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe kusukela ngenyanga edluleyo. Kuthi phakathi kwenkulungwane phose amashumi amane 36,717 asebebanjwe bele coronavirus kusukela nyakenye leli gcikwane liqhamuka elizweni. Abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lane 34,447 babo kungabagule basila. Abakhulelwe yilesi sifo bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye i-1,516. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhe sikudaba lunye uGibbs Dube weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomnumzana Siphambaniso Moyo osebenza ehoteleni esedolobheni le-Victoria Falls ngohlelo lolu lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni eye-COVID-19 Sinopharm vaccine.
Angezwa uhlupho engengaba lalo lokuhlaba kwangikhona bengazwanga lokuthi bahlabe njengantani thinto enjengengameva neva sebethi sebeqede sebehlabile kodwa hhayi anzange ngithole hlupho lemzimbeni ngiyazizela nje ngikahle anilahlupho olukhona. Sengikwazi ukuthi senzile Sinopharm esengiyihlatshiwe senzelele i-second dose oza kumele ukuthi ngiyihlaba mhlaka 21 asebenzele ukuthi ngoba ngingaphi endawo ngiyakwanisa ukuyihlaba so yililanga esengimelelekeleyo.
Sengathi-ke ukuhlatshwa kwakho lokhu uzihambele wena kumbe ubanjwe ngamandla ukuthi uhlabe?
Ambanjwanga ngamandla kodwa ngenxa yokuthi kwaphuma ilizwi elivela kubaphathi bethomangameli futhi Victoria Falls isemasi ukuthi yonke ihlale. Ngase sithi kateza lokuza ikwini okuzangeza mgedela emuva ikwini ngoba obvious ngizahlatshwa. So kumele ngizihambele, ngazihambela-ke mina ngedwa ngazihlabela, akuzange be nohlupho, akulamuntu omvotileyo ngoba kunje siyakwazi le msebenzini bazathumela iqula ukuthi lizohlaba emahoteleni. Kodwa mina ngizihambele, ngingahanjiswanga ihotela, ngingahanjiswanga ukuthi umuntu engitshela ukuthi hambe uyohlaba. So ngihlakile ngenkosikazi layo uyangifonela kade ukuthi usehlakile. So ngathina kumuntu yesihlale.
Ye, so ukuhlatshwa lokhu kuthoni kuwe baba Moyo?
Ukuhlatshwa lokhu into engibuza ukuthi bengichathisele ukuze ngihlatshwe bathi ikuvikela ukuthi nxa uhlatshiwe nxa umkhuhlane usubuya awusozuze ngamandla njengokubana ungahlatshwanga kodwa nxa usuhlatshiwe uzaba lobubelo. Yebo asali ukuthi umuntu uyafa kodwa kathesi usungaba la ama-chances okuthi uphile ngenxa yokuthi uhlatshiwe.
So kodwa akutsho phela ukuthi sokumele ujanqule lapha ungenzi khona kokuzivikela.
Buze wona ngabasembatshela ngathi hathi lina lihlaba 18 and above. Laba-ke abangaphansi basebesithi wena ukuze ukwenze ucabanga njani. Ngase sithi vele ukuze sifake ama-mask nokuthi gcine umthetho nala i-social distance kwenzela ukuthi nana sivikele laba abangahlatshwanga and yikho kumele kwenzakale ukuthi nana ayisuke ukuthi sokumele ukuqoloshe ukuthi usukulahlela i-mask le usuyekele ukwenza i-social distance. That is a different no. So kumele konkeka ukupractice.
So lina khonapha ekhaya likupractisa njani njengoba ungena emabhasini usenza konke lokhu kwenza njani?
Emabhasini kunzima laphana kaduke kunzima ngoba liyabalanili kodwa sokumele uzinanzelele ukuthi imaski yakho ulayo uyigqokile njalo le sanitizer yakho wenze ukuthi lalapho obambe khona kumbe wenzayo uyasanitizer ngoba umthetho awutshintshana okutshintshayo ukwenza kwakho wena ungayekeli ukwenza ngendlela okumele yenzakale ngayo ngozabasendabeni kodwa ungayenza ngendlela okumele kwenzakale ngayo.
Umnumzana Siphambaniso Moyo usebenza eVictoria Falls. Lapho ke limuzwe exoxa loGibbs Dube esejimila eCholocho. Isikhonzi sikahulumende weZimbabwe kwele Belarus njalo engusomabhizimusi odume ngokuthengisa izikhali umnumzana Alexander Zingnin ubotshiwe kwele DRC ngesikhathi ezama ukugada indizamchina esiya eHarare. Akukaziwa ukubana ubotshelweni, kodwa amanye amaphephandaba abika ukubana ingaba ebezama ukuthengisa izikhali ngaphandle komthetho. Uzingmen ubikwa elobudlelwano obuqinileyo lomongameli Emmerson Mnangagwa, njalo ababili laba sebeke baphuma emifanekisweni bebonke. Umbuzo wokuthi ubotshelweni usemlonyeni wabaningi. Mpathintambo ubona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshangwa kanye labogatsha lwezomvikela abaphendulanga imibuzo esibathumele yona ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga.
Akumangalisi ukubotshwa kukaZingman nxa singakukhangela ngelihlo lokuthi ekuqaleni ubeke waba lomhlangano lo Joseph Kabila, kuyikuthi uJoseph Kabila ubebuye wazohlangana lo Mnangagwa. Singakhohlwa phela ukuthi uJoseph Kabila ube ngumongameli weDRC eCongo ngasiphi isikhathi. Sikhuluma ngesikhathi omnangagwa betshontsha belutha iCongo, isikhathi lesene singathi phecelezi ngesilungu iCongo campaign. Yibo abafaka uKabila embusweni bengumbutho weZimbabwe. UZingman nangu sezohlangana lo Kabila, kuyikuthi uKabila ubebuye ngudlu wafika eNsitha wahlangana lo Mnangagwa, njalo eNsitha lo Zingman wahlangana laye. Umongameli wangale uChisekedi kabasazwanani lo Kabila, yikho lapho kule ndaba khona. Umbuzo ufanele siqalise ukuzibuza wona ukuthi kuyini okungabe kade kulethe uKabila eZimbabwe, njalo uZingman ezohlangana lo Kabila kuyina kuxoxelo Kabila okungabe kuyikho kubangele ukuthi esefika eCongo abonakale esedojwa ngamanxusa kaChisekedi, kuyikuthi usephindela eZimbabwe. Ubekade ekhulumeni eNsitha lo Kabila eZimbabwe. Imibuzo okufanele siyizwisise yona leyi. Singazwisisa imibuzo leyi sizazwisisa futhi ukuthi ubotshelweni.
Ukubotshwa kwakhe kungaba kulokwenza leZimbabwe yini ngokubona kwakho? Engaba ebotshelweni
kuyasitshengisa ukuthi kukhona angabe wayekukhulumile kumithingi yakhe eNsitha lana lo Kabila, uKabila lo owayengumongameli weCongo kodwa ongasazwanani, ongesela budlelwano obuhle lalo umongameli weCongo okhona manje uChisekedi. So ukubotshwa kwaZingman kusitshengisa ukuthi kunengi okukade kusenzakala okumbophisileyo ngokuqondane leZimbabwe. Obviously nxa ngibala emanyuzipepheni amaningi esesiwalandelele, njalo nxa sikhangela vele isimo sezinto lomkhonomi weCongo kuyasitshengisa ukuthi uZingman ngingathi ngesilungu kuliqiniso, is true ukuthi kungabe kade kube le alleged arms dealing expedition akade hambe ngayo esiyahlangana labanye abantu. Kungenzeka futhi ukuthi uKabila vele wayebuye ukuzocela khonoko, kuyikuthi uhulumende lo kaChisekedi uyakwazi ukuthi uKabila phela umuntu onjani. Singakulibali lokhu, uChisekedi vele eminyakeni eminingi ubehlala ephikisana, ube kumabandla aphikisana lo Kabila, bathi zuzu ubacina sebengani bayazwanana, but vele besikwazi ukuthi kuzadina kufike kusibanga lesi. Akumangalisi ukubona uZingman esebotshiwe.
UMnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe, uxoxele untungamile Nkomo esebhilithane. Abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition basungule imihlangano yokuxoxisana labenhlanganiso ezisebenzisana lozulu kwele Mozambique ejonge ukuqinisa ubudlelwane emhlobulweni wangezansi wezwekazi le-Afrika ophatha isimo sezombusazwe kwele Zimbabwe. Lo mhlangano wenziwa ngesikhathi kule nkuthazo yokuba kube khona ukukhulumisana uqobo, i-National Dialogue, njengendlela yokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Thafazwa Chigandiwa uthi akaboni usiba lezithelo umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Center for Democracy and Development kwele Mozambique.
Njengoba ibandla le-ZANU-PF lithi lona ilizwe babona ngezathi ngelabo, abala abanye abafuna ukuthi bebonisane labo nxa sesikhuluma ngokubusa kwelizwe. Siyabona njalo futhi uMathema Danda ekhuluma yena esithi ilizwe leli alilelwa abahambanga ukuyakulwa ukuthi ilizwe leli belinike uChamisa. Lokhu kusitshengisela ukuthi i-crisis ngaze zama ukuzama ngendlela zonke ukuthi ikhulumisane namanye amazwe. Abantu abamele bekhulunywe labo maqala bona ngazathi ngabantu laba abezanu-PF.
UChigandiwa uthi kuzokuba nzima ukuthi abesadiki bangenele edabeni lweZimbabwe nxa kukhangelwa inkulumo kanobhala jikelele kulinhlanganiso uDr. Stegomena Lawrence Tex othi kayikho inkinga edinga ukulungisiswa eZimbabwe.
Kodwa ngiphinde ngizibuze ukuthi nxa besithi bazozama ukuthi bakhulumele SADC, sibona u-executive secretary uStegomena Lawrence Tex ukhulumile emalangeni sithi yena umumo oseZimbabwe, umumo wepolitics eseZimbabwe akufuni kungenelwa yi-SADC, ufuna ukulungisiswa phakathi kwebandla leZANU-PF lamanye amabandla anjengawe-MTC. Kodwa angazi ukuthi lokhu kuzaphuma yini, kuzaba yikho.
Unobhala jikelele womanyano wamabandla okholo lwesiKristu eyeZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mtata, uthi bona bayayamukela imizamo yokukhuthaza ukuxoxisana elizweni.
Our member churches are currently studying the national consensus proposal that was presented to His Excellency President Mnangagwa and his leadership.
Amabandla akwinhlanganiso yethu aphakathi kokukhangelisisa ugwalo olwasiwa kumongameli Mnangagwa lenkokeli yakhe olwaphiwa njalo kwamabandla aphikisayo elizweni. Lolu gwalo lumumethe indlela zokudinga ukuthi abantu bawelelane, kudinga njalo indlela ezingasetshenziswa ukuthi abantu baphole ngokugcweleyo.
Isikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo le People's Democratic Party, PDP, uMnumzana Ngqobizitha Khumalo, uthi usekela imizamo yonke engenziwa ukuletha ukuthula eZimbabwe.
Yona njalo indaba yokuthi izinto nxa ziphambaniseka kukhonjwa umuntu oyedwa, into yokuthi nxa into ziphambaniseka ukuba labantu abaphikisayo abathi noma okuhle kurongo ngoba kwenze nguzibani, okubi kuhle ngoba kwenze nguzibani. Yona leyo njalo i-crisis efuzwe ikhangelwe, njalo kufuzakala kudingwe umuntu ongahlisekeli ihlangothi ukuthi nxa ebona iqiniso alikhulume njengeqiniso. Ayikhona ukuthi singoba ikhulume nguzibani sengamanga, ukhulunywe nguzibani engamanga kuliqiniso. I-crisis inkulu ukwedlula kuphonga ukuthi hayi lwana kasuke kube kuhlale uzibani.
Lenyathelo eselikhulunywa ngalo lokuzama ukuqeda udubo lokulwisana okwenzakala eMozambique, ukhumalo uthi liyancomeka.
Nxa sikhangela indaba yenzakala eMozambique ukulwa lokwenzakala kuyaqina kuya lala phezimbabwe, yikho into enhle ukuthi nqabele ukhatshana njengakhonapho. Njalo nxa be-engage ama-revolutionary parties kujengisa ukuthi bafuna uku-includa wonke umuntu, into enhle kakhulu abayenza yona leyo.
Lo mhlangano uza ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa echaya phansi ngenduku esithi indlela kuphela yokuxoxisana ukulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo kwezombusazwe lomnotho kuyileyo ayibumbayo yena emveni kokhetho luka-2018 yomanyano wamabandla aphatheka kilo eye-Political Actors Dialogue, POLAD. Mnangagwa wakubeka kwacaca ukuthi ofuna ukuphatheka kungxoxo zokulungisisa isimo elizweni kumele enze lokho ngaphansi kwe-POLAD. Umhlangano waseMozambique uqale lamhla uphela mhla ka-27 kuyonale inyanga kaMbimbitho. Iqula labenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bazosebenzisa leli thuba ukwazisa inhlanganiso ezisebenzisana loZulu ngesimo sezombusazwe ukuze kucetshisanwe ukuthi hlandlabani elingadlalwa ngabenhlanganiso ye-Southern African Development Community, SADC, ukulungisisa udaba lweZimbabwe. Ngaphandle kodaba lweZimbabwe oluye kwethulelwa abenhlanganiso lezi labe Center for Democracy and Development, CDC, abayibo abaqoqela umhlangano, kubikwa kuzohlafunwa olokulwisana oseluqhamuke esigabeni seCabo Delgado kwele Mozambique. Lolu dubo oluqale ngomnyaka ka-2017 lubikwa selubangele ukufa kwabantukazane abayizigidi ezimbili lengxenye 2500, kuthi abayizigidi ezingafika phose amakhulu ayisikhombisa enkulungwane zabantu 700,000 sekungababalekele imizi yabo. Abe-Crisis in Zimbabwe Coalition benza isicelo mhla ka-11 lwezinyakenye kwabenhlanganiso ye-SADC ekuthini bangenele kunkinga zokulwisana lezigebenga esezihluphile kwele Mozambique ezithi zilwa ngaphansi kokholo lwesi-Islam. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe nokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ekubambeni umkhuhlane eye COVID-19 vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Uhulumende weMelika lamakhansili amadolobho edolobheni leColorado bathi basadingisisa ngembali yowesilisa oyetheswa icala lokubulala abantu abalichumi evenkileni eBoulder kuyona le iviki. Umnumzana Ahmad Al-Alemi Alisa ubotshwe ngomvulo esitolo seKing Soaps ekude lalapho ahlala khona eEvada. Wabuya kweleMelika labazali bakhe evela elizweni leSyria njalo ubikwa ekhulele eMelika. Izihlobo zakhe zithi uqalise ukudlalisa isikhali sombhobho kunsukwana ezedluleyo njalo bacabangela ukuthi ubegula umkhuhlane wengqondo. UMongameli Denis Sassou Nguesso weCongo usenqobile njalo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe okutsho ukuthi uzaqhubeka ebusa uleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77 eyokuzalwa njalo usebuse okweminyaka engamachumi amathathu lasithupha 36 edluleyo.
ELeBotswana seliqinise iziqondiso ze-COVID-19 ngokungezelela amahola abantu abangavunyelwa ukuhamba-hamba ebusuku awe-curfew. Lokhu sekuthundubeze amathemba abanye baseZimbabwe abakade bekhangelele ukuya ekhaya ngekhefu lePasika. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweLeBotswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi ubike ngolwesibili ukuthi eLeBotswana selizaphindela njalo kumahola angeziweyo ukuthi abantu bengahambi ebusuku i-curfew. Ekuqaleni kwayo nale inyanga uMasisi ubebike ukuba i-curfew izayekethiswa ngamahola amabili iqala ngehola lechumi ebusuku siyakwelesine ekuseni. Kodwa ngolwesibili uMasisi ubike ukuthi sekubuyelwe kumahola okuqala isungulwa ngehola lesishiyagalombili kusiyakwelesine ekuseni. Phezu kwalokho uMasisi uthi ukubuthana kwabantu akusavunyelwa ngaphandle kwemihlangano eqakathekileyo egoqela iziphathamandla zelizwe. Ekuqaleni kukambimbitho uMasisi uthe noma nje kuyekethiswa ezinye iziqiniso ze-COVID-19 leBotswana belingakaphumi engozini.
You may have observed over the past few weeks that the pandemic tide has not ebbed in Botswana.
Lingabe linanzelele ukuthi umkhuhlane lo kawehlanga kweLeBotswana kodwa uqonge kwamagama osekufake izibhedlela lezinye indawo ngaphansi kwesisindo esikhulu.
And healthcare facilities are overwhelmed due to COVID-19.
Amanyathela amacha kamongameli Masisi achiya abanye abeZimbabwe belokuthandabuza phezu kwenhambo zekhefu lePasika. Abanye kade bekhangelele ukulubhekisa ekhaya ekuqaleni kwekhefu lePasika kodwa sekukhanya engathi kuzaba lukhuni. Umzana Stanley Ncube ohlale eHaburon uthi ubona kuza ngena isiqondiso ezintsha ngaphambi kwekhefu lePasika.
Ye, ukubizela kwekhefu sokuzaphazamisa amalungiselo okuyekhaya ngesikhathi se-Easter. Konje kumele sihlale sizimisele ukuthi sibone amanye ama restrictions azafakwa phezulu kwalokho esesikubonile ukufana lama curfew lokubuthana kwabantu. Yebo kambe siyakwazi ukuthi ama statistics yethu kuleli lizwe amanga kuhle. Ikonje sizahlala lokho sisevalweni.
IBotswana isithola isengxakini ngemva kokuvumela abantu ukuthi behlaba ikhefu leKhisimusi. Ngemva komnyaka omutsha inani labatholakala beligcwane leCorona ligqonye okumangalisayo. Ngalesi sizathu omunye weZimbabwe eHaburon uMnumzana Mthabisi Dube uthi kaboni ikhefu lePasika lizafana leminyaka yonke.
Hayi, kukhanya kuzoba yi-Easter nzima lonyaka sikhangele ukukhwela kwama-COVID cases. Okokuqala, kungenzeka ukuthi abantu behlule kuya ekhaya because of ama-travel restrictions. Njalo kuza kuba lamanye ama-restrictions azakwenza ukuthi ikhefu leli lePasika libe ngelinye lalo elibi.
Eliya Botswana libike ukuthi inyanga kaNhlolanja iyo ehamba phambili ngenani labantu ababulawa yi-COVID befike ephose amakhulu amabili i-193. Lakuyona le inyanga sebephose befike ikhulu lengxenye i-139 asebebhubhe ngomkhuhlane lo. IBotswana ekaqali uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 noma nje yaphiwa amambodlela ayinkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000 ilizwe le-India ekuqaleni kwayona le inyanga. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu elimela iZimbabwe emidlalweni wenguqu uthi yena ulethemba lokuba iqembu leli lizanqoba eleBotswana kusasa emidlalweni wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano weAfrica Cup of Nations loba nje lingela abanye abadlali balo abathenjiweyo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lizangena emdlalweni wokusasa linyela abadlali abambalwa abavame ukuba yingxenye yaleli qembu ngezizathu ezigoqela ukwaliswa ngamaqembu abawadlalelayo kanye lokulimala. Abanye balaba badlali abadlalela amaqembu akwele United Kingdom behluleke ukuba khona ngoba ele UK lilaye ukuba bazahlaliswa bodwa nxa sebebuyela khona le ngoba ele Zimbabwe lifakwe kuluhlu lamazwe angavikelekanga emkhuhlaneni we-COVID-19. Umqeqeshi uLogarusich uthi akusizi ukutshona bekhalela amanzi asechithekile kodwa bazasebenza ngokukhona.
Sitshaywe ngemva kwendlebe kodwa kulesizathu esokuba khona kwethu lapha. Sesikhangelele ukuba dlala ababalisa ukapteni weqembu abalesikhathi eside bedlalela iqembu ukuba babambisane lalaba abatsha sithole impumela ekhwabithekayo. Ukukhala kusizi, kumele sizithembe. Mina ngilalo ithemba njalo labafana labo abakhona batshengisa ukuba bazimisele ukudlala.
Abadlali abangekhoyo babalisa uMavelas Nakamba, uTenda Idarikwa, uKama Biliat, uTino Kadewere, uMarshall Munetsi, uPrince Dube kanye labanye. Ukapteni weqembu lamaWarriors uKnowledge Msona laye uvumelane lomqeqeshi wakhe ukuba umele banqobe kwele Botswana loba abanye abadlali abathenjiweyo bengekho.
We have to realize that this is a qualification.
Kumele sikunanzelele ukuba lapha okusemqoka ukuba sinqobe sithole ilungile lokuyadlala ku-AFCON. Esimeni esinje akuqakathekanga ukuba sidlale kuhle kodwa okuqakathekileyo ukuba sinqobe. Ngiyabakholwa laba abadlali abakhona njalo ngilethemba elokuba silakho ukuthola impumela ejabulisayo.
Iqembu leZimbabwe leBotswana kusibaya sika-Group H lapho iqembu le-Algeria osekuyilo eseliphumelele ukuyadlala komncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ozaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ngomnyaka ka-2022. Komunye umdlalo wesibaya sika-Group H iqembu leZambia lizadibana lele-Algeria kusasa ngolwesine. Iqembu le-Algeria lilemiklomelo elitshumi kuthe leZimbabwe lemiklomelo emihlanu. Iqembu leBotswana lilemiklomelo emine kuthe leZambia lilemiklomelo emithathu. Kumidlalo yokugcina yesibaya sika-Group H iqembu leZimbabwe lizemukela leZambia kuthe leAlgeria lizanqikelana leleBotswana. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrica okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukane isihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usungula ukusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela imikhuhlane i-COVID-19 vaccine eVictoria Falls lamhlanje. Isikhonzi sikahulumende weZimbabwe kwele Belarus njalo engusomabhizinisi odume ngokuthengisa izikhali uMnumzana Alexander Zingman ubotshwa kwele DRC. ELeBotswana seliqinise iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngokwengezelela amahola abantu abangavunyelwa ukuhamba-hamba ebusuku awe-curfew. Silugweba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.